Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lokhetho ukuze ukhetho oluzayo luve ngolukhululekileyo.
Wazana nje ukuthi ZANU-PF kathesi thatha phela abantu eMount Darwin ibalethe County Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begogwe bethatha egogwe befakwa eCounty Park.
Ivandla le-CCC lithi idalela ePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa isisekelo sombuso.
Konke lokho abantu bakubona ngani iParliamenti ne-Constitution le esilayo yiyo efanele ukuthi ithungamele ingene zonke izindawo ibuyizelwe abantu ukuthi iqiniso yileli.
Uhulumende weZimbabwe uthi izolo eHarare usayinelane izivumelwano lowe-Mozambique ezigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa loso wabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi.
Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingaba la kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili.
Inkosana yakwelengilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela parliamente kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo uChamisa uthe lapho amalunga alelidale ekhulumisana ngomthetho ololongwayo Electoral Reforms and Amendment Bill kumele enze umthetho uvumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Uthi njalo kumele iParliamente yenze kube lula ukufinyelela ugwalo lwe-voters roll kungela migoqo, kanti njalo izinduna lazo zenqatshelwe ukusebenzelana leZANU-PF ukudinga amavoti. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sweet and Jirowodza yena ogcizelele amazwi kaChamisa.
Ama-reforms aqakathekile, ama-reforms inguquko emthethweni wokhetho. Uzananzelela ukuthi iZANU-PF yabifuna yona ukuthi izenze ichila moya, izenze uNompembe. So sibona ukuthi angaze kibe ngichila moya iphinde ibe nguFelix Tankawarima ibe ngu-referee esikhathi sinye. iZANU-PF yakuqakathekile ukuthi ikhethe lokho ifunayo. Nxa ifuna ukuthi ibe yibhoso, ime njengebhoso, right, ingazenzi uNompembe kanobhutshuzwayo. Wese nanzelela futhi ukuthi oyabo qathekile khona phana imithetho electoral reform eza khona le residence lokuthi abantu abavota esigabeni ngobani. Ngoba zananzelela ukuthi ZANU-PF kathesi thatha phela abantu eMount Darwin ibalethe County Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begogwe bethatha egogwe befakwa eCounty Park. Konke kuyimizamo yokuthi uMthuli Ncube athole ulutho eCounty Park. bonke imithetho le vele ayisiyo umthetho ukuthi nxa sisiya kwamanye amazwe umbeni sisifaka umthetho o United Nations okhetho umbeni weSadak bona ukuthi ukwenza iZANU-PF vele into esolwayo.
UChamisa uthe kumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Okuyinto iZANU-PF eseyakubeka kwacaca ukuthi kayisoze ikuvumele. Libona kungenzeka yini lokho?
Umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, ukhuluma into ebalulekileyo, into eqondileyo, nxa ekhuthaza ukuthi kube le-diaspora vote, ukhetho oluvuma phela ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe nalabo abahamba beyiziphepheli kwamanye amazwe ukuthi bavote, ngoba esikubona kwamanye amazwe ukuthi kungafika ukhetho abantu abahlezi phandle kwelizwe bayavunyelwa ukuvota. Siyazi thina sikubone ngo-2008 ukuthi abantu abasebenza kuma-diplomatic missions, abantu abasebenza bengaphansi kweZimbabwe Defence Forces, amabutho lamapholisa ababethunywe yi-government emsebenzini, ibo bodwa abavunyelwa ukuthi bavote. Kodwa-ke singakukhangela futhi ngamehlo abanzi, sizananzelela ukuthi abantu abasebenza bengamapholisa lalawa mabutho babanjela ubhulo, ubanje uswazi sibili ukuthi betshele ukuthi votelani iZANU-PF. Lokhu sikubone ngo-2008 khonapha kobulawayo, abantu bebanjela ubhulo ukuthi bevotele iZANU-PF, yibo kodwa abantu ababevunyelwa ukuthi bevote. Lokhu sikubona kuyephula kwamalungelo oluntu ukuthi abantu asebekuthiwa bayavota yibo abantu ababebanjela ubhulo.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lonobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF, umnumzana Obert Mpofu.
Ama-reforms njengesitsho ukuthi kumele kukhulunywe nawo uParliament, abameli beParliament abe-CCC yabenzana yiyo indlu ela ilungelo lokuthi kukhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe ephambilini kokhetho?
Thina sisebenza sile ndlela esisebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo uParliament, and eParliament kule program inhlelo abazilandelayo kunye ngodaba olungathi kumele okungabe kufuna ukukhulunywa ngalo. Kumele bona amalunga eParliament la afuna ama-reforms bafuna kukhulunywa ngalo bakufake ku-agenda yakhona. Lokho kuthiwa khona i-order paper. Nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi bavote kungafakwa kanjani. Yinto okumele bayenze bona njengokubona kwabo, njengokumeleka kwabo abantu, nothi ukuthi ingalungi ngaphandle iParliament. Kumele iParliament ibe yiyo ezinezinto zonke ababona ukuthi kasiba.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe lozulu nje bavunyelwe ukuxazulula ukuhlaziya, rather bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kati konke lokhu ngathi yinto edungiswa yindlu enkulu yomthetho okuthiwa yiParliament. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni esithi hayi nezinhlobo sekumele abantu bavote, abantu bengavoti, abe-diaspora zimbabane. Kumele indaba leyisuke ePhalamende iye emthethweni njengoba iPhalamende iyenza umthetho. Konke abakhala ngakho yinto abangayenza ePhalamende kwabakhona.
Lo-ke ngumnumzana Obert Mpofu, unobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi idale lePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-gold mafia ngoba lilamandla elawaphiwa isisekelo sombuso. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise ngomvulo ukuthi usecebise idale ukuthi lichiyane lokucubungula udaba lokuntshontshwa kwegolide lithengiswa ngemali engcolileyo ukuze ihlambuluke. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulugandaba abantu babambumlomo wangaphansi besizwa ukuthi uSpeaker of Parliament ubaba Mdenda unqabile ukuthi indaba le iqoqwe eParliament. Abantu bayasibuza njalo bayadungeka ukuthi kwenzelwani njengoba iParliament kuchapter 6 section 119 umsebenzi weParliament esithi the roles of the Parliament. Khona phana kule umsebenzi emthathu sibili efakiweyo okuqala singathi kuthiwa i-oversight. I-oversight ngeyokukhangela ukuthi ama-institutions lama-executive asebenza njani. Siphinde sibone ukuthi okwesibili iParliamente yiyo eyenza umthetho. Okwesithathu iParliamente ama-members of Parliament yibo abamela abantu uzulu jikelele ngenxa yokuthi sonke singake sahamba basingene ku-House of Assembly noma ku-National House ku-Senate. Yikho ke imisebenzi leyo emithathu efanele ukuthi ifezwe ngama-members of Parliament ukuthi ilizwe libuseke kahle. U-Section 119 ye-Constitution iyatsho njalo ithi ngizacala ukucela ukubala ngesikhiwa u-3 for the purpose of subsection 2 all institutions and agencies of the state and government at every level are accountable to Parliament. Sikhumuthe ithi ingatsha zonke zikahulumende zifanele ukuthi zigobe zilawulwe yiParliament. Yikho ke uma iParliament ifuna ukuthi ixoxe ngobusela lobo obuthiwa benzakala ngegolide abayithi igold mafia. Yeah, akukathonisiswa kodwa phela abafani bacubungule ngoba iParliament yiyo ephiwe umsebenzi lowo nguhulumende njalo yaphiwa yi-constitution yeZimbabwe.
Abantu bayabuza ukubana kanti vele yona iParliamente isingezikhothamathe na njengoba ingabambi ngamandla uhulumende ukuthi acubungule lolu daba.
Konke lokho abantu bakubona ngani iParliamente ngeconstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi ithungamele ingene zonke izindawo ibuyizelukele abantu ukuthi iqiniso yileli. Umuntu ume engakathonisiswa kalacala kodwa kufanele ukucubungula ungulo okwenziwa kuthiwa yi-investigation ngesikhiwa. Njalo iParliament kusection yokuqala khonaphana ithi iParliament yevikele i-constitution. I-constitution lefanele ukuthi ivikelwe igcinwe njalo afeze uhulumende ozinzileyo, uhulumende wabantu. Uma iParliament la isilahlelwa khatshana khonale sebefaka izihlobo zabo ukuthi bacubungule esingathi investigation kambe kuzaphumana. Yikho ibandla labantu CCC ikhala labantu ithi lokho okwenzakalayo yimhlolo njalo asisoze sibone uhulumende ozinzileyo as long as iParliament isisebenza ngokutshelwa ukuthi yenzani lokhu ingalandeli iconstitution. Kuqakathekile ukuthi iParliament ilandele iconstitution ngoba yibo abagcina lokuvikela iconstitution.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe izolo eHarare usayinelane isivumelwano lowe-Mozambique esigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lusowabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyuse ofike elizweni izolo njalo ophakathi kokwethekelela ilizwe okwamalanga amathathu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ungathi uyazikhangela izivumelwano ezikhangelane lobuchwepheshi bokusetshenziswa kwamanzi emifula egeleza eZimbabwe laseMozambique. Lokho nje inhlala yenza njengoba ngisitsho ubusuzibuza ukuthi kambe lezo zivumelwana ngezanini eziyasebenzani zizanceda njani umphakathi. Yebo kambi labo abazi lobelana phansi bangaba lazo izizathu ezithize zokuthi lokhu kuzabasiza. Inhlala yenza njengoba ngitshilo yokudlelana kwamazwe ukuthi kube lolutho oluthize, njengoba lathi silabo makhelwane esihlezi labo siyakhulumisana ngalokhu lalokhu, sibabaze lokhu lalokhuya. Kungatsho ukuthi eqinisweni sesingaswela ubuthongo ngakho lokho esiyabe sikukhuluma. Angithi phela omakhelwane sibakhethi, sizibona nje sesilabo makhelwane ingabe siyabathanda kumbe sibathandi, kodwa kanti sincelelane labo, lezibi zabo ziyangena kwethu, lezethu zingene kwabo, sibe sesikhulumisana ukuthi singahlalisana ngcono njani. Kodwa ngombono wami lezivumelwane kazilancedo olubambelekayo owakhathizi. Izivumelwane nje zokuthi abantu bathi singomakhelwane singenza lokhu lalokhu.
Singathi amazwe la womabili ubudlelwano bawo buqinile yini, njalo kukhona angakwenza ukuthuthukisa imnotho wekalo lalo?
Eqinisweni kudala kusukela khona le kusaliwa impi, siyakwazi ukubana ibutho elalingaphansi kwezanu owawuthiwa izanu la lalilobudlelwano obukhulu lebutho lase Mozambique ngesikhathi sabo Samora Machel el-Frelimo. Ngakho ubudlelwano bakhona babungobezikhali zempi kusaliwa lalabo okwakuthiwa ngabacindezeli amaPhuthukezi eMozambique lamaNgisi lapha kwelakithi. Ngakho-ke ubudlelwano bakhona yibona lobo obadaleka ngaleso sikhathi sezimpi zokudinga ukubana abantu bazikhulule. Kwase kusuba njalo kwaswela kanti kube lobudlelwano bokuthuthwa kumbe bokuthwalwa kwamafutha esuke eBhayira ngempompile kuthiwa yiFeruka ezogeziswa kuleli lizwe siwathola endaweni ezithiyeneyo. Qathekileyo ukuthi ubudlelwano obunjengalobo bube khona bugcinwe kahle, ngobana thina phela andiyilizwe esingelalo ulwandle lapho imikhumbi engafikela khona. Izinto zethu zonke ezibuya ngemikhumbi zifuna amazwe esakhelana lawo alolwandle lapho imikhumbi ezafika khona, sibe sezithola khonapho-ke lathi lokho esiyabe sikuthola kuvela kwamanye amazwe. Yibo-ke ubudlelwano obungaba khona-ke obunye obuqakathekileyo phakathi kweZimbabwe leMozambique. Ingasatsho-ke lokuthi vele-ke imingcelele layo yaphongwehlukanisa abantu, ungakhangela kwoManica province eMozambique leManicaland eZimbabwe, abantu bakhona ngamanyika kuya ulimi lwabo lucishe lufanane. Ngakho ngendlela ngobunye ubudlelwano obungaba khona-ke lokho. Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili, ikakhulu thina njengathi lapha eZimbabwe. Angiboni ukuthi kuyini okukhulu esingakuzuza ukungaphakamisa inotho yelizwe lakithi, ngoba vele singohwayibheji okwakhathesi kasilalutho, singazi kwelizayo kodwa okwakhathesi
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iCommission yezenkohlakalo eZak seyabopha abantu abedlula amakhulu amane 400 kusukela ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba lobulembu helenewszimbabwe.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere utshele umhlangano we-United Nations kwele Switzerland izolo ukuthi eleZimbabwe lukhokhelwa nguhulumende olocuku olwedlula uhulumende kamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hi Siyabingelela msakazwe. Sicela ukubuza ubaba lo ukuthi ngubhodloza Sibanda ukuthi ucubungulazi phezombusazwe ngaphandle kokuthi ukhulumela izani. Kusho ukuthi vele yena kahle 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 vuma ukuthi lawo sefaka lawo malakhi inkomo. Labo bonke laba abakhulumela izani labo belief gawule. Ngiyeke sitshele ukuthi kumele TCC ikhombisa amagama ukapitol ungakabi khona ukuthi soloku kusasa. Amagama singakhipha namhlanje TCC kuvuka kuvota. Akusho lutho lokho. So engasijethi izani PF sinqobile ngoba sikhipha amagama si TCC yena izani PF ayebona inqoba nini ukhetho since 1980. Yena kathi izani yakhe bazoriga ukhetho ngoba TCC ayifaka ngamagama. Becatshe ngakho bethi TCC ngakhipha amagama sesiba rigile sesibadli. Hayi ukuthi izani PF ngadli TCC ngefriend fair election. Hayi ubaba uSibanda akazikhulumele izani PF yakhe njengoko belief gawule ngathini ukucungula ezombusazo. Ngakwenza lokho ngoba vele siyambona kwethu ngwezani hlala ngabantu nje ukuthiwa ngumfundisi yini siyabona
asakazi bethu abahle lami lonke balaleli bakafide esenzeni siyalibingelela ngegcabeli hleli kajesu ngisithi ukukhalipha kwabe-CCC laba bantu abezanyu bananzelele insiza babachaya khona abantu bawina so bahlezi kade sibafuna ukuchaya futhi ukuthi bethusele abantu ukuthi bewina so ibhora leli lidlalwa ngokukhalipha lidlalwa ngokukhalipha ngokubana phana bayakwazi ukuthi ngokuchaya yikho abantu bayethusele kakhulu thina emaphandleni lapha siyethusele ukuthi singethusela sibavukele so ngokunjalo bakithi kunzima kubonwa yithi impilo esesidlulekiyo singayenwa ngokukwevuka kusenzakala namhla esesithengisa izulu lomhlaba ngathi insuku zonke lezi 43 years izulu lomhlaba lesingalibona asingayenwa njengabantwana abancane abafake izibidi emlonyeni asiyikhipheni izanyu asiyikhipheni singabuyeli muva phansi lezanyu kayiphume ayiphumele emtshwaqana yabo phansi lezanyu asiyikhipheni asibambaneni sonkeni sibe munye sibe moya munye ebhokisini sonke sidlale sikudlalayo yebo wathi ngahamba emgaqweni singabezanyu ngabe sirobha besabutshaya kodwa bakithi emabhokisini ebhokisini asibatshengisele ezinkundleni woba
salibonani 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 kustudio 7 njani lonke kumahlabezile kustudio 7 nawo siyajabula mpela kuba lohlelo olunjengolwenu studio 7 siyajabula kakhulu siyajabula kakhulu bohlelo lwestudio 7 okhuluma ngohlabangane ujacob hlabangane siyabonga amahlabezulu kakhulu ukusazisa izindaba ngemihla ngemihla ngijabule kakhulu nama ungena ehlelweni kakhulu studio 7 isambulela okufihliweyo istudio 7 isikela iqiniso istudio 7 isazisa konke okuyikho elizweni lethu ezimbabwe siyajabula kakhulu phambili ngestudio 7 bantu bakithi siyabonga ngaphela amandla studio 7 siyabonga
studio 7 studio 7 ngitshona njani ngilingelela amagumbi wonke amanomhlaba sithi hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wemuntu esenzela wona unkulunkulu ungayethi ukhokhelele izikhathi zonke into nje ngathanda ndokudana kakhulu ngogawulela ukukhuluma amanga maye khuluma ngendaba yokuthi umnanga kwawela phisa uthwangarayi hey awazanzisa ubuhlungu amanga akhe aluhlaza joko 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 umnanga kula amanga uthwangarayi ngathi wabulawa yibo yena ebese sithi umnanga kwamlaphisa emlaphisa unganxa wamlaphisa nto uthwangarayi sowafa umuntu lo waliloya izanu p f la basizisa ubuhlungu umnanga kakulanto vela loncedo ngayelizweni lakithi abantu bayahlupha kakhulu akulanto ayenzile ebukekayo ekhona elizweni ngaphandle kokubukeka kwake ukubopha abantu kuphela yibo kukhona akwenzayo ukubopha abantu abafake emajele ngani into le iyamchaza yena nxa ebona abantu bebhadla emajele bengelamacala kuye kumnandi uyakholisa ubona ngani uzesatshwa kodwa into nje mna engikhulume ebantwini abantu bengabe lokwesaba kuyadlula lokhuyana akwenzayo abantu bezimbabwe bazimisele bekhethweni bavote uhulumende funa babona into ezenzakalayo akulanto enhla yenza endaweni ezingcolile uyatholakala endaweni ezingalunganga utholakala khonapho kodwa ezikhangelane lelizwe ukuthi amele abantu bakhe akabameli abantu bayahlupheka elizweni yasidanisa kakhulu lokho ukuthi bahlezi ngamanga ogcawala bakebekela amanga hlabe sitshela amanga sithaphazelela amanga abathina ngiyabonga kakhulu
ye mbingelela enkundleni lingabe lithola njani basakazi okhuluma engumantsheza hayi gawule ususwele lapho ozacatsha khona gawule kambe abantu abaphethe imali okwedlula bonke abantu emhlabeni ngobani abantu abeqembu elibusayo abezano PF manje iopposition party izakhuphulani ngoba abantu beopposition labantu baseZimbabwe abalayo imali yokuona amashopu amashopu wonke lamathaka angene elizwe nethwele impahla ngawe abantu bezano abantu bezano ama minister yibo abakhuphula izinto gawule suswele lokuthi uzangena ngapi gawule susithi khona abantu bakhuphula ngoba baya ekhethweni shemu ngawe gawule shemu yazi ukwehluleka kulamanyala uyacila usudobha lokhu lalokhu lalokhu uzama ukuzika ngakho usucatsha ngomunwe gawule abantu abalamabhizinisi aba-ona yonke into ngabantu bezano PF omunye wakhona nguwe okhuphula izinto ube sucatsha ngomunwe uthi ngabantu be-opposition kumbe uthi ngabantu baseZimbabwe inkinga yenu leyo elinayo elicabanga ukuthi umuntu waseZimbabwe kufanele bonakale ukusapota izano yiluhlupho elinalo gawule cacha ngomunwe
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 lelisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika inkosana yesikhosini sakwelengilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Unina kaPrince uPrincess Diana wafa ngemva kwengozi yemota eyaxotshaniswa ngonozindaba ngomnyaka ka-1997. Kodwa amapholisa eNew York athi bekungelangozi ebangelwe ngabezindaba laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe uMnumzana Tifa waJapi Bango Dube.
Udaba lokuxotshaniswa kukaHenry lonkosikazi wakhe bexotshaniswa ngamapaparazzi ludaba oluyilo olwenza ukuthi uHenry agcine esesuka lapha elizweni laseNgilandi athuthele elizweni laseMelika ngoba into leyi ihlala kuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi ukuthi ngendlela abakhanya abepaparazzi belandelela impilo yakhe njalo noma behlala becubungula impilo yakhe wesabela ukuthi sekungamana kwenzeka lokho okwenzakalayo kumama wakhe okuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi okutshengisela sobala ukuthi into esasekhona emqondweni wakhe njalo into angakhohlwanga ngayo.
Siyabona ukuthi kuthiwa babuziwe uyise kunye labafowabo bakaPrince ngendaba enale bathi bona kabafuni ukukhuluma ngayo. Kungakutshengisani lokho?
Impi yomdeni le ekaHarry lo mdeni wakhe into yakhona ikhanya iqhubekela phambili ngoba sekuye kwabe lempawu eziningi kakhulu ukuthi nxa bephendula ngaleyo ndlela akumangalisi ngoba ngisho langelanga mhla ubaba wakhe egcotshwa ukuba ngu-king sabona lapha ukuthi uHarry wayehlele emuva lapho wayehleli nje kwakungafanelanga ukuthi yena njengendodana yakhe wayefanele ukuthi ngabe ukuthi wayeku-front row njalo wayefanele ukuthi ngabe laye wahamba wayaguqa laphana kubaba wakhe wayabingelela ubaba wakhe ngesikhathi esethethe noma ngithi esegcotshiwe ukuba yi-king kodwa azange sakubona kusizakala lokho noma ngesikhathi engena wangena nje ezigambela nje engathi ngumuntu mahlayana kukati ngumntwana wakhe uKing okutshengisela sobala ukuthi umbango okhona laphana mkhulu kakhulu njalo asazi ukuthi njengoba uQueen Elizabeth yena engasekho owayebonakala enguye owayengenelisa ukuthi akulungise lokhu ukuthi kuza kuqhubeka kunjalo kuze kube nini kodwa ke ngendlela okwenzakala ngakhona sekule division enkulu kakhulu phakathi kukaHarry lomfowabo
loyise lo ke ngumnumzana Tifa waJapi Bango Dube olandela izembusazo obekhuluma ecingweni le studio 7 eseBhilitani. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho luzayo lube ngolukhululekileyo. Ibandla le-CCC lithi idale lePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa isisekelo sombuso welizwe. silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, abangayakwanisa ukuzwa www.voandebele.com.